kuyinto eyenzakala kufiwele oyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhwenza izinto ezingekhoyo. Asingakhohle ukuthi amapasipoti wona lawa abantu aba-aplayele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza amapasipoti engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabalamabhizinisi wokuthi bayohotha izinto ngaphandle asoze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikolo asoze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abe ezitolo bayakhweza izinto, yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba esilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguthu kwezaba khona, kuzahlalahlala futhi uzothiwa seyi 2000 seyi 10,000 seyi 20,000 kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangela minweni amathelayo, ngabe kasilankinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi asibuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe izibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kwakudindwa amapasipoti kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kubi imali.
Wona ama-emergency passport lawa aphuma ngesiphangiphangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje imbhadalo engekho?
Ayatholakala kwesinye isikhathi kayatholakali. Yikho khona lokho esikhuluma ngakho ukuthi yikukhweza into engekhoyo. Ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto. Uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu. Yilo oluhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama-passport.